u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe. Yikho engathi yikho okuqakathekileyo ukuthi lafezane hathi alifezanga ukuthi lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo Easter o-Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathini ilanga leli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurawand?
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqabo Konkomo owahlala phansi lalo owayengumbusi weZimbabwe uRobert Gabriel Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ukubona khona amabutho weGugurawand emathebelele ndleMidlands esebekhithwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe, ukubulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, ukubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu besela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijoni umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanyangani kulokho kulempawu zalokho ukuthi aliGugurawand. IGugurawand phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona. Ngingasikhangele nje phakathi kwethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha emaphathini kumbe enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane. Ngingasizakhuluma ngeunithi epheleleyo. Kumele kube ngabantu ku-grassroots ukuthi besho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantwana benhlabathi. Abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhala ngenye indlela, abanye labo abangaphuma abandleni beyokhangela ngenye indlela. Thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe. Asilithakazeleli thina leli langa lasiselebrate. Leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu be-Midlands lemathebeleleni. Lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwabethu lezi zukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje, sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale. Bese sikhumbula-ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono wokuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho, belamandla, bele zinkemba zokuhlinza omama, bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha. Nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuward 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje. Impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona. Esikhuthaza-ke ukuthi ngabe labo abalamandla bengebe behoxise indlela ezimbi lezi, beke bekele, beke bekhangele abantu beZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula, ngabantu abafuna ukwakha isizwe, kodwa asinike sakheke. Nxa udlame lolu lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.